kunzima kuyesabisa kuyethusa kuhlasimulisa umzimba mvukankomo ngendlela okukhuphuka ngayo inani labantu asebehlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 kutshengisa ukuthi-ke kumele kuthathe izinqumo sibile zinzima ukuthi abantu bavikeleke. Kodwa-ke siyananzelela ukuthi kulobu nzima kakhulu elizweni, ubona abantu betshaya indwendwe befolele amanzi, abantu babona begcwele emabhasini. Namhlanje engikhangele emini ngabona vele abantu becalaceleni ebhasini bengagqokanga amamaski ukuthi bazivikele kulo mkhuhlane. Kulobu nzima kakhulu, kuyethusa-ke. Sokusithi-ke kathesi-ke abantu kumele besukume, ngoba nxa kungasukunywanga sizabona-ke okwenzakala kumazwe esakhelani lawa njenge-South Africa, apho abantu sebephela khona. Lapha lakho sizaphela futhi njalo-ke. Kumele sisukume kathesi-ke kutshelana iqiniso. Abantu sebebona-ke konye sokwenzakala ukuthi abantu bodwa nje sebebona ukuthi umkhuhlane lowo mpela uyabulala. Nxa ukhangela abantu beqala ukwethuka manje, kodwa sekudingeka ukuthi khona nawo uhulumende abambane lozulu kuzanye imizamo yokuthi abantu behlise inani lokubuthana. Kodwa-ke kulobu nzima njalo njengoba ngithile ukuthi amanzi ayahlupha, ompuphu bayahlupha, le ndaba zokuhambisa lezi izimota lokhu ezihlupha abantu bakechaya indwendwe town lapha bemelele ukuthi bagade-ke. Kodwa-ke kulobu nzima asazi ukuthi kusasa kuzavuke kunjani. Kodwa-ke bona ngani le kusasa litshengisa ukuthi lizabe lisesabisa, litshengisa ukuthi abantu bazaphela, siza kufake lonyaka ngalo mkhuhlane.
Abanye babanjwa lomkhuhlane umuntu esevele esefile kuloko kuthiwa yi-postmortem ngesiNgisi. Ungathini ngalolo daba?
Yikho lapho-ke okwesabisa khona enkomo. Sokusithi ngawo uhulumende uyadonsa amasokisi abantu behlolwe ngobuningi kwenzela ukuthi abantu abalo mkhuhlane kuhle kwaziwe, bahle bahlaliswe eceleni khonokho kuthiwa i-isolation yakhona leyo, okwenzela ukuthi bengatheleli abanye. Ngoba kungananzela kathe sizwa imibiko yokuthi ezibhedlela lapha abongikazi kanye labafundela ubongikazi babanjwe imikhuhlane ngemva kokuthi abantu akade belalisiwe bese bedlulile emhlabeni besala bebanjwa nje kunjalo. Kutshengisa-ke ukuthi-ke kulokusilela kulokwehluleka kuhulumende ukuthi ahlole abantu besaphila, kwenzela ukuthi-ke kwaziwe, kwenqatshelwe ukuthi umkhuhlane lo ungabuthelelwana abantu bengakwazi. Ngihlala lo muntu khona phela umkhuhlane ngingakwazi. Kuyadingeka ukuthi-ke kudosa amasokisi, kusetshenziswe kanzima, abantu bahlolwe ngobuningi elizweni, ngoba yiyo indlela kuphela engenze ukuthi sibekwazi ukuthi abantu bangaka abagulayo njalo laba bebekwazi ukuthi abamelanga bathele abanye, kube le mizamo yokuthi bamiswe ukuthi bahlangane labanye abantu wenzela ukuthi-ke umkhuhlane lo wehliswe ukubemetheka kwawo. Nxa kungenziwanga lokho zabe nihlala lo muntu khonapho okhwehlelayo endlini, kumbe yime engikhwehlelayo, umuntu lona kathi uyagula, kumbe yime engigulayo, ibe lokho engihamba ngifafaza umkhuhlane ebantwini, sizabhubha elizweni-ke siphele sithi du nxa kungadoswanga amasokisi kwathiwa-ke abantu bahlolwe ngokuningi elizweni.